lo okuqakathekile ukuthi ezinye izinto nazizinja zabe zifuna lokhana ngesilunga bathi yi-marketing, ukwenzela ukuthi abantu bazi babe kwazi ukuthi kulungele yini kumbe kakulungelanga ukuthi usetshenziswa ngamafutha kusetshenziswe izimoto. Njalo ezimoteni i-engine nxa ihamba kwafana ibhejiswa ngamafutha, kungabe kuyi-diesel iyabe iyibhedisa ukuthi kube namandla okuhamba, kumbe kungabe kuyi-petrol iyabe isitsha laphana iyibhedisa ukuthi kube namandla okuhamba. Sekubhebheni kwafana kule kungaba kuyikuthi nxa kuhlangane le-ethanol kube nokunye okungaba khona kwenza into ezinjalo kakufuthi ziqale zichathiselwe abantu ukuthi babekwazi ukuthi kungaba lento mhlawumbe kube ngakukho njalo. Abantu baqale bakuzise andibana bathole ithuba lokuthi benze lokho okuthiwa ngesilungu i-right choices. So kathesi abantu kabanikwa lelo thuba, yikho kungani kuyakhathaza khonapho. Kodwa engikwaziyo ukuthi kathesi-ke akhona amagaraji kade vele ezibhekisa yona i-ten laleyo. Kodwa-ke okuqakathekile abantu okufanele babakwazi ukuthi-ke kuzafika isikhathi sokuthi kungaba nomthetho oza kuthi yonke i-petrol ethengiswa eZimbabwe ibe blended e-program, kutho ukuthi-ke nezinye indlela sizabona-ke lokho sokusenzakala. Kodwa-ke kakutho ukuthi kungaze kuvalele leyo engikho blended, ngoba nxa kuthi kutho lokho kuthi kuyabe sitho ukuthi kona igaraji ngalinye ngalinye kalibe le-petrol yonaleyo i-ten libe leyinye i-petrol, kwenzeka ukuthi umuntu afike abe lapho ukuthi uzikhetha i. Kodwa engikubonayo abaningi bazathuke mhlawumbe kunye bangagcina bebuyela, ngoba-ke kungakhohlwa ukuthi abantu beZimbabwe kathi sibathenga baze bathenga into zama-China ngenxa yokuthi sigabala choice ngoba ezama-China. So kungahle kungenzakala ukuthi ngenxa yona le i-ten ngabe maybe ingaphansi kwe-petrol ezijayeleyo nge-1 cent kunye ne-2 cent, abanye bazakuthi wena okungasekify kuphi njengoba zobe ihambisa imoto yekelangihambe.
Kodwa yena le i-ten abantu babevele beyikhwabitha na kule petrol abayijayeleyo?
Hayi, bebengayikhwabithi kule petrol abayijayeleyo, ngoba ungakhangela-ke uzafica ukuthi-ke yona leyana i-petrol i-ten balutshwane kumbe mina nginje kwelami igalaji kane bengingakabi nakho ukuthi ngiyifake phasi abantu bayi-teni. Nxa ngifika ngihambile lapho ngihambe khona ifitha ikhona egalajini kangikaze ngiyisebenzise. So ngokunjalo abantu abaningi kunjalo, kodwa bakhona-ke abake bayisebenzise ofica umuntu esithi hayi mina ngake ngayisebenzisa kodwa kambonanga hlutho. So kuya ngokuthi kona umuntu ngubani njalo ufuna ukuthi enzani nje. Kungasiphi isikhathi
sebeke balitshela na ukuthi ukulo hlelo lolo lutsho oluzayo
naba amagalaji sizakubala sokungumthetho sesifo ukuthi ayi sesilandela umthetho, ngoba sikasikababoni bebuya kithi bezekuzwa ukuthi thina esiyithi esihlangana lamacustomer, amacustomer wona athini ngepetrol naleyo. So sesikujayele eZimbabwe ukuthi nxa kwenziwa umthetho, lanxa into ingaqondanga, lanxa into abantu bengahambelani nayo, siyaphonga ukubona abantu belandela kuphela.